kukhanya kuthule akukabi lama incident amacha engithemba ukuthi maybe ukukhuza okwenze upresident uRamaphosa kungabe kuchumise abantu kancane asikezwa lapha nalapha bathi hayi sekulama fresh attacks kumbe ama destruction of ama shops
singathi wena ukuthethe njani konoku ke okukhulunywa nguRamaphosa
ya ngikuthethe ukuthi laphana ufoswe yisimo esesikhona nxa nginanzelele ukuthi le MTN ngale Nigeria ichisiwe otherwise lami emweni ngibuhlungu ukuthi ama-politicians abe-South Africa the way quite ngale into kimi okufakaza ukuthi mhlawumbe labo yinto ephakathi kwabo ukuthi ama-foreigners kumele aphume elizweni labo
singathi pho kuyiwa phambili ubona zani kuyayenzakalani nxa sikhangela udlakela lolu
udlakela lolu luzenza amazwe e-Afrika axabane kakhulu enjengayona i-South Africa izesaba yikho ukuqalisa ukuwa kwenothi e-South Africa ngoba kulezinye izinto engasoze yasazithola kwamanye amazwe even besiya kuma-sports sekuzamela i-security yabo ibe yi-security ephezulu babhadala izimali eziningi yonke into yabo izamela vele ibe le-security ngoba amazona la alinyazelwa abantu labo bazafuna uku-revenger one way or the other
lina kodwa lidlelana njani labantu bakwele South Africa
thina ngathi lapha eLimpopo akulakaze kube lodlakela.